So we see card descend about VOA in the valley.
Kanjani ngithoka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesibili mhlaka 2 kumfumfu 2018 nguntungami linkomo endabeni zethu lamhlanje.
Ngibona ingathi leli liphutha kakhulu ngoba basuke bakukhohlwe njalo ukuthi labethu abachayeli bamatrucks abasuka eZimbabwe bakhona abasuka eZimbabwe besiya mhlawumbe beceleze kubona Namibia bakhona abasuka eZimbabwe besiya kuboDRC.
Amabandla aphikisayo athi umbiko wezemali owe-monetary policy owethulwe ngusibalukhulu we-Reserve Bank izolo uveza sobala ukuthi uhulumende akalawo amaqhinga okuvuselela umnotho. Umansipala wakoBulawayo uthi kulomuntu oyedwa osefile kuleli dolobho ocatshangelwa ukuthi ubulawe ngumkhuhlane we-cholera. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi umbiko kasibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutsika ophathelane lokusetshenziswa kwemali owe-monetary policy awethule izolo ubungela mkantsho njalo uveza sobala ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akalalwazi lokuthi engavuselela njani umnotho. UMangutsika uthe lanxa kulezavunguvungu umnotho weZimbabwe uqhubeka uqina. Wengeze wathi ukusilela kwemali akwele Melika yisibonelo sokudlondlobala komnotho ngoba amankampani amaningi agoqela iDelta lePepsi eyidinga limali ukuthi engezelele inhlelo zawo. UMangutsika uthe njalo abachayeli bezimota ezinkulu ezidlula eZimbabwe zivela kwamanye amazwe sokumele bathenge iphetulo ledizili ngemali yakwamanye amazwe kuphela hatshi ibond. Izivakatshi lazo sokumele zisebenzise imali yakwamanye amazwe kuphela. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yena uthe lanxa kulobubelo kugatsha lwezokulima lolokwemba umnotho usathwele nzima njalo abantu abanengi balahlekelwa yimisebenzi mihla lamalanga. Lanxa kunjalo uNcube uthe ukhangelele ukuthi umnotho weZimbabwe ukhule ngesilinganiso se-6.3% lonyaka. UNcube ucunule abantu abanengi ngokukhweza umthelo wokuthenga ngekhadi lebhanga. Uveze njalo ukuthi isikwelede seZimbabwe kumabhanga aphandle kwelizwe laweZimbabwe sesikhwele safika ku-16.5 billion. Lanxa iziphathamandla zikahulumende zisithi amanyathelo kaMangutsika lakaNcube aza. Lanxa iziphathamandla zikahulumende zisithi amanyathelo kaMangutsika lakaNcube azawuvusa kwathi umnotho, abe-MDC bathi lezi yizifiso zikathembalo amukela. Sixhume isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, uDokotela Nkululeko Sibanda, yena oqale ngokuchothoza umthetho ukuthi abachayeli bakwamanye amazwe sokumele bathenge amafutha ezimota ngemali yakwamanye amazwe kuphela.
Ayisinto engasebenza njalo into engabulala i-business kule Zimbabwe ngendlela yokuthi vele liyazi ukuthi sokwakhiwa nebhorokho leli elekazula elenza ukuthi izimoto eziningi esokalazeni zivele zihambe ngasese zingangeni kwele Zimbabwe. Kodwa-ke lanxa zingene kwele Zimbabwe kuzaba into enzima kakhulu ukuthi lowo mthetho ulandelwe njalo lokuthi amapholisa kumbe silezinhlangothi zikahulumende zibe qiniso kumbe qiniseko sokuthi kubhathela ngaleyo ndlela. Lanxa kuyikuthi abantu labo bengabhadala ngama-US dollar, udibona khona ukuthi ama-US dollar athola imali eningi ngaphandle, asoze acine ethole indlela yokungena emabhank. Abanini bezitolo njalo njalo bazothatha izimali lezi ezama-US dollar basebenzise ngendlela abathanda ngayo, bavele bangazihambisi kuhulumende bazithengise ku-black market. Ngalolo dubo kukhanya ngani inkulumo kaphathi ntambo we-Reserve Bank mhlawumbe yikuthi ubephatheke kakhulu ngodaba lwe-United Nations lapha kade hambe wayavakatshela khona. Kukhanya ngani kawucatshwanga ngakuhle lapha, kumbe kungani ubhalelwe nje ngumntwana wesikolo obesanda kubalabala amabhuku engawaqedanga.
Uthi uMangutjka ukusilela kwedola leMelika eZimbabwe kuveza ukubana abantu abaningi bayalifuna, okukhomba ukubana umnotho weZimbabwe uyakhula. Yebo kunjalo.
Kuqiniso lelo lokho. Ukuswelakala kwe-foreign currency kutshengisa ukuthi ilizwe kalithengisi okweneleyo ngaphandle kwalo, okwenza ukuthi ilizwe ligcine lingatholanga izimali zakwamanye amazwe. Akulando ukuthi abantu bayalidinga, njalo nxa kuyikuthi idola lidingakala ukwedlula elitholakalayo kutshengisa futhi ukwehluleka kumbe ukuwa komikhonomi. Ayisiyo nto okungathiwa yona sokuzafanele sithi itshengisa ukuthi umkhonomi uyakhula, hatshibo, itshengisa ukuthi umkhonomi umncane kakwanisi ukuthwala izizalwane zelizwe zonke.
Umphathintambo wezemali yena ubaba uMthuli Ncube usedilize ibhodi yeZimra, uthi uzavumba ibhodi entsha. Lilubona njani lolu daba? Kungaba kukhomba yini ukuthi ngempela uhulumende uzimisele ukulwisana lobuhuquluzi, ngoba kubikwa kulobuhuquluzi obuningi kakhulu obenzakalayo kuZimra?
Udibona khona ngalokuthi obuhuquluzi buqala khona enkanda ekahulumende wezanu-PF. Siyazi ukuthi lamanje-ke upresident Mnangagwa usefake ilizwe ebuzimeni obukhulu kakhulu ngokuthi ehambe kwele America wazama ukuthi athenge ngendlela efana yobuhuquluzi ummeli wakuleyo lizwe ngokuthi athi yena uzamnika indawo yokwakha indawo lokudlalela i-golf, esenzela ukuthi mhlawumbe lokhu kungathabisa umkhokheli weMelika, ebesebuya ebesesithi amanyathelo akhe aweZimbabwe esulwe. Kwehlule kukwazi-ke mpela ukuthi ngokwenza lokhu kwenza ukuthi kungene izijeziso ezintsha kuleli lizwe. Ngaleyo ndlela-ke ngibone ngani ukuthi bahambe nje bayethatha abantu abalutshwanda phala laphana, bathi sebebaxoshi sibayenzele kona lokhu. Siyakwazi ukuthi kudlala yenza izalo ithwalisa abantu abathize abakuzana ukudala nzima, kodwa yachiya abatshontshayo. Ngale ndlela ehluleka lobopha loba ngumuntu oyi-one kumbe umfaka ejeni, ngendlela ukuthi vele kwenzelwa ukuthi sibone ukuthi izalo iyenze ngani ikhone kwenzayo, kodwa kungenalutho oluphumayo.
UDokotela Nkululeko Sipanda yisikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC. Sixhume njalo umgcini sihlalo MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Bednego Bebe. Saqala ngokumbuza ukuthi kuyakhanya yini ukuthi ingatsha ezibalisa olezokulima lolokwemba ziyathuthuka njengokutsho kukamnumzana Mthuli Ncube.
Umkhonomi kawungeke wakhula udiliza okunye usakha okunye. Umkhonomi ukhula ngokuthi kwakhiwe yonke into ngokuqondileyo. Ngikhangele-ke kulezi ezokuthi i-agriculture athe kuyathuthuka. Kuyisimanga esimangalisayo ukuthi uhulumende angaba le theory yokuthi i-agriculture iyathuthuka, bona abantu belamba kangaka. I-agriculture phela yiyo efida uzulu wonke eZimbabwe. Nxa abantu silokhu sibona belamba ngoba kathethi uhulumende ofana naye ukhiphe umbiko wokuthi abantu okufanele banikwe ukudla ba more than 1.8 million. Xa be more than 1.8 million, yiziphi eze-agriculture ezithuthuka yena esehluleka ukuthi afide abantu bakhe eZimbabwe? So yikho ngikutsho ukuthi ungakukhangela ngaleyo ndlela, into ekhulunywa ngumthuli itshengisa ukuthi ukhuluma i-theory, kakhulumi into e-practically ebambekayo ekuground. Khangela-ke ezemali, imali yona leyo nxa kuyukuthi ezenjiwayo sezithuthuka, kufanele ukuthi phela sibone kuya imali evela ngaphandle kwamanye amazwe ngoba phela ezenziwayo zonke 99% ezinto ezenziwayo zithengiswa ngaphandle kwamazwe. So nxa kulokuntuthuko kufanele sibone le mali ithuthuka emabhanga, sibone le mali isuka ezitridini phela. Nxa imali ithengiswe ngaphandle kwelizwe ngokusemthethweni kufanele ukuthi ibuye ebhenki ngokusemthethweni. Kodwa imali esiyibona yangaphandle kwelizwe siyibona ezitaladeni okukhombisa ukuthi lokho okukhulunywayo ukuthi kulokuthuthuka kwezokwenjiwa akusiloqiniso, yitheory nje. Ngiyamzwela ke okancube umthuli ngoba ufice ugade impisi. Nxa esegade impisi kufanele ukuthi akhale njengempisi, kakula nto angayenza. So khonokho ke kuzamxhalisa nzima ngoba isikhathi siyahamba, iminyaka iyahamba, njalo esikubonayo on the ground abantu bakhala nsuku zonke. Ungaya emadrobheni bayakhala kakula manzi, uye emadrobheni bayakhala kula msebenzi, akula kudla, abantwana bayahawula bayaxotshwa ezikolo. Emakhaya kona kangikhulumi kuwe so lokho abakutshoyo ukuthi kuyathuthuka, kuthuthuka ngaphi? Kumbe enxenye kuthuthuka emaphusheni abo kuphela.
Uthi njalo izikwelete zeZimbabwe sezifika phose ku-20 billion. Kutshoni kumphakathi weZimbabwe isikwelete sonke singaka?
Kutsho ukuthi khona khonokho abakutshoyo ukuthi into ziyathuthuka kakusiloqiniso ngoba bahamba bayethatha imali ebhanga e-reserve bank kumbe bahambe bayeboleka imali ngaphandle kwamanye amazwe bese bebuya ke le mali liyana bese betshela abantu ukuthi kulokuthuthuka kwezomnotho bona behambe babo boleka imali. Kufanana lo baba lapha ekhaya ohamba aye ukuthi hayi mina ngiyasebenza abantu abantu yani liyabona zonke inyanga ngiyalithengela ukudla kodwa usithi uyakhangela ufuca ukuthi athi uyakusebenza kakukhanyi kodwa uhamba esiyaboleka imali zabantu zabanye abantu emzini lize libone ngabantu sebeze bihlasela befuna imali zabo. So kuyafanana lokho okwenziwa nguhulumende ngoba usukade angathatha yona le imali ayithathe khonapha emabhanga eZimbabwe aphinde ayithathe kwamanye amazwe lokho selokudlelana laye kanye la sikweletu sakudala ese-IMF le World Bank silokhu sikhona phela sikabhatalwa. So khonokhuyana kuyatshengisa ukuthi khona into esiyikhulumayo lento esiyenzayo kakuhambelani ngoba sikhuluma ngemali zezikweletu ngese sisithi umnotho uyathuthuka.
Umnumzana Abednego Bebe ngomgcinisihlalo we-MDCT. Siphinde saxhuma njalo ilunga lebandla lezano PF umnumzana Kelvin Manduna, yena oqhuba izifundo ze-PhD ngapha eMelika eHoward University. UManduna uthi uMangutsika uthethe amanyathelo ajabulisayo okuqeda udubo lokusilela kwemali elizweni.
He attempted to deal with the indaba ye cash crisis. I was happy with that. And clearly, bavele eMelika with the determination to deal with it. I suspect bavatshele ukuthi nxa lifuna imali, fresh money from the international market, they have to deal with indaba ze debt, and clearly that is what they are trying to deal with. It's also clear they are trying to target indaba ze revenue generation and widen the tax net. So ngiyakubala konke lama changes abazamayo kuZimbra with the announcement the Zimbra board bazayitshintsha. So it's clear they are targeting the revenue side. There's a bias towards the export side of the economy in both the fiscal and the monetary policy, which was disappointing for me because the economy and the middle class, which Mnangagwa is targeting by 2030, is really going to be driven by domestic production and domestic consumption. And for that, to me, they need a local currency of some sort or recourse to the rand.
Isikwelete seZimbabwe sesifika phose ku-$20 billion kodwa eminyakeni embalwa edluleyo besingamamiliyoni amalutshwana. Iyangaphi yonke limali uhulumende ayibolekayo?
Le ndaba iyangimangalisa lami, and it would be nice ukuthi besinike i-breakdown ukuthi imali yonke le bebeyisangaphi. We can only suspect imali they've been either printing money ekhaya ama bond notes and then paying for them through debt or borrowing for other issues which are not transparent. But it's frightening, and in indaba which was frightening was the extent of debt to the Reserve Bank at 3 times the normal limit of overdraft. Kuyakhanya ukuthi bekule i-recklessness ikhona.
Indaba yokuthi abachayeli bamaroli abadlula eZimbabwe besiya kwamanye amazwe kumele bathenge amafutha ezimota ngedola lemelika kuphela. Kanti lezizalwaneza kwamanye amazwe lazo ezibuya eZimbabwe kumele zisebenzise idola lemelika kuphela. Ubona kusebenza yini lokho?
Ngiyasisa ukuthi bakwenzeleni. It's obvious bayazama ukuthi sibili bedinga ama US dollar yonke indawo ebangayithola khona. But ungacabanga lawe i-practical implementation yangikhona ukuthi izasebenza njani. Siyabona kuzaba problematic. We are afraid ukuthi into le izafuel i-black market ye-fuel. It's very easy. Uthi umuntu umchayeli nxa edlula koBulawayo wherever ekhulume with the locals babhene emthengeni i-fuel on the black market and deliver. How will they implement and enforce is the problem. The other thing abangacabanga, what if amanye amazwe lawo engaretaliate ethi nxa uchayeli imoto yaseZimbabwe lawo kumele uthenge i-fuel yakho ngama-US dollar nxa use-Mozambique or use-South Africa.
Umnumzana Kelvin Manduna ngumsekeli weZANU-PF oqhuba izifundo ze-PhD ngapha eMelika eHoward University. Ingcweti ehlaziya ezombusazwe umnumzana Difa Dube uthi uhulumende wenze iphutha elikhulu ngokubamba abatshayeli bakwamanye amazwe ngamandla ukuthi bathenge amafutha ezimota ngemali yakwamanye amazwe kuphela.
Ngibona ingathi leli liphutha kakhulu babuNkomo ngoba basuke bakukhohlwe njalo ukuthi labethu abachayeli bama-trucks abasuka eZimbabwe bakhona abasuka eZimbabwe besiya mhlawumbe phecelezi kubona Namibia bakhona abasuka eZimbabwe besiya kubo DRC abadabula phakathi kwamanye amazwe abanye abantu. Nxa bengathola indlela yokungaphathwa kahle ngenxa yesimo semthetho esifakwe eZimbabwe, ngibona ingathi ilapho abazabona khona ukuthi into leyo abazama ukuthi bayifake abazama ukuyihlo ngoza ayisoze zisebenzi njalo izaba buhlungu kwabanye noma kwezinye inkampani. Kuqakathekile kakhulu ukuthi nxa kuyukuthi kuthiwa iZimbabwe ivulekile kwamabhizinisi abayamukele abantu ngandlela zonke, abayamukele abantu ngazandla zonke zombili. Kodwa nxa beza kwamukela umuthi ngesandla esodwa bathathe esinye basifihle ngasemuva, mbone ngathi lapha into le izacekela kakhulu ilizwe leZimbabwe ukuthi liqhubeke umkhonomi wayo lokuntengantenga ongahambi kuhle.
Indaba yokuthi izizalwane zakwamanye amazwe eziza eZimbabwe kumele zisebenzise idola lemelika kuphela uyibona njani?
Lento iyinto engaqondanga ngoba okokuqala siyazi ukuthi kulamalanga akekho umuntu ohamba ephethe imali ngenxa yobugebenga obudlangileyo obukhona emhlabeni wonke jikelele ikakhulu emazweni akithi mhlawumbe ngithi phecelezi e-Africa. Ngendlela yobugebenga obukhona abantu sebehamba bethwele amakhadi. Nxa uhamba uthwele ikhadi nxa ufika kulelo lizwe siyakubona kubo South Africa, nxa ufika e-South Africa ungena ku-cash machine uthathe imali usebenzise imali ekhona kulelo lizwe oyithola ku-cash machine. Bona balayo yini njengoba beyifaka imithetho naleyo ukuthi abantu ababuyayo besize eZimbabwe noma abantu bakwamanye amazwe abahlala eZimbabwe balayo yini ibank ezabe isenelisa ukuthi banike imali yena leyo ye-US dollar yena leyo abayifunayo? Ngoba akekho umuntu ozabuye ephele isizumbulu zimali sama-US dollar esuka phandle kwelizwe nxa kuwukuthi mhlawumbe uhlala eZimbabwe noma kuwukuthi udouble up eZimbabwe.
Umnumzana Difa Dube ucubungula ezombusazwe njalo ulwela amalungelo oluntu. Obe ngumgcinisihlalo weZANU-PF kwelebhilithane umnumzana Nick Ndabaningi Mangwana sekhethwe ukuba ngumabhalane kugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko. UMangwana ukhethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo njalo ungena esikhundleni esithiwe ngumnumzana George Charamba yena osowaphiwa isikhundla esiphezulu. Kulomuntu oyedwa osefile koBulawayo onakanelwa ukuthi ubulawe ngumkhuhlane wekholera. Iziphathamandla zikamansipala waleli dolobho zithi umufi ngowesilisa obehlala eHarare. Zithi lanxa zingakabi leqiniso lokuthi ngempela udliwe yikholera, ekuguleni kwakhe ubele mpawu zomuntu ohlaselwe yilo mkhuhlane, wona obikwa usubulela abantu abangamatshumi amahlanu elizweni. UZulu uthi okudanisayo ukuthi ezibhedlela eziningi akula mithi yokwelapha lomkhuhlane kanye leminye etshiyeneyo. Kubika obathabile masuku.
Umkhuhlane wesihudo lokhe uludubo eZimbabwe ususabalele ensukwini ezedluleyo usuka eHarare usiya kwamanye amadolobho, kodwa lokhu kuza kwelekene lenhlupho ezivele zihlasela isigaba sezempilakahle elizweni. Isimo sezibhedlela eziningi elizweni siyadanisa, inani labodokotela kanye labongi abatholakala kulezindawo liphansi kakhulu ngoba lingenelisi ukuthwala wonke umsebenzi eliwuphiwayo. Umongikazi kwesinye isibhedlela esikhulu elizweni, uSister Happiness Ndlovu, uchaza ukuthi izibhedlela eziningi ziyasilela imitshina eminingi ukuthi kwelatshwe izigulane, njalo ukuya kulaba abazimele bodwa kuyadula kakhulu.
Ma health institutions yethu, they are still lacking equipment ekwanileyo. Asesikhuluma in terms of equipment, sicho izinto ezinjengama dialysis machine. Thina esikobulawayo for dialysis, we have to go to Harare ngoba ama dialysis etimpilo, they are no longer working.
Ekhuluma ngomumo wezibhedlela kanye lokutholakala kwabodokotela abalolwazi olujulileyo ngemikhuhlane ethile, ama specialist, uDokotela Gibson Mhlanga ongu-principal director owe preventive services egatsheni lwezempilakahle uthi balohlupho lokuswela ama specialist, ngakho bazama ukufundisa odokotela besebenzelana labe University of Zimbabwe.
Kusukela iminyaka eminingi edlulileyo besile problem yama specialist. Ama specialist amaningi bebetholakala eHarare kuphela, even lapha kubulawa bebebalutshwana. Manje njenge-government sisebenza le University of Zimbabwe, besiponsa amadokotela abavela kuma district hospitals ethu nezakwezinye izibhedlela ukuthi betrainer ukuthi beyenza bebe ngama-specialist.
Unkosikazi Mebu Nyathi, isakhamuzi sakobulawayo, yena uthi ezibhedlela lapha okwanelisa khona uZulu kunzima ukuthi bathole amaphilisi, njalo odokotela abakhangele imikhuhlane ethize abatholakali ngaphandle kokuya kwamanye amazwe.
Asitholi thina ukuthi siphiwe i-treatment ngoba uzathola ukuthi umama ozithweleyo wabe e-try BP yakhe i-high, uzabhalelwa incwadi yokuthi ahambe ayethenga amaphilisi, kodwa ukuthi siwathole ezibhedlela asiwatholi.
Isimo sezempilakahle asithabisi uZulu ngoba impilo yakhe ihlala isengozini. Inhlanganiso eziningi ezizimele zodwa kunye lezamabandla okholo sezasungula inhlangothi zazo ezokulwisana lemikhuhlane emhlabeni jikelele, njalo ziyaphathisa uhulumende ngendlela ezehlukeneyo. Khathesi uhulumende umelane lomkhuhlane we-cholera kunye le-typhoid okuzaphinde kusinde ukulwisana layo nxa abantu bengasebenzi ndawonye. Inhlanganiso ye-World Health Organization yethula umbiko mayelana le-cholera isithi isiqinisa imizamo yawo yokulwisana lwalomkhuhlane osumemetheka ngesiqubu edolobheni le-Harare. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Liza khumbula balalela abathandekayo ukuthi ngesonto silethulele udaba lwemivuzo yeZim Achievers Awards ephiwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha eMelika ezenze imisebenzi ebukekayo kunhlangothi zempilo ezithiyeneyo lonyaka, okugoqela intatheli zindaba yeStudio 7 uMavela Simhlanganya. Huye uChris Gande obekhona kulumcimbi uyalandisa ngokugcweleyo.
Lo ngumbuthano wesithathu eMelika lanxa usuleminyaka embalwa kwamanye amazwe abalisa eBrithani, South Africa lamanye lapho okuhlala khona izalane zeZimbabwe. Kade kulamahlandla achiyeneyo lapho kade kuphiwa izicoco kusiya ngokuthi okhethiweyo wavotelwa ngabantu abangaki ebulenjini be-internet. Umhlanganya huye uphiwe isicoco kusigaba sokuba yintatheli zindaba esebenze kakhulu kunkundla zokuxhumana ebulenjini i-social media. Osisi abathengisa amacimbi lokunye ukudla kwesintu okuvela eZimbabwe besebenzisa ubulembu abeZim Tuck Shop labo bathole isicoco. Kuthi kusigaba sowesifazane oqhube kahle ibhizimusi kwelemelika, unkosikazi Thabisile K. Francis nguye ophiwe isicoco. Kwabesilisa abenze ibhizimusi okubukekayo. Umnumzana Steve Mutizwa nguye othole isicoco se-Male Entrepreneur of the Year. Otshengise ubungcitshi kwezemfundo nguDokotela Chipo Dendere. UPastor Chaka Ngwenya kunye loTino Chambati yibo abathole isicoco sokulibazisa uZulu ese-Outstanding Achievement in Entertainment. Osodume umhlaba wonke ngokuqumba-qumba uZulu ngenhlekiso uAlfred Gayinga uthole isicoco sokulibazisa uZulu. UGayinga ubengekho kulomcimbi ngoba kuthiwe useNigeria lapho ahlekisa khona izizalwane zalelo lizwe. Umanyano wabomama oweWomen of Dominion wona uphiwe isicoco sokuba yinhlanganiso ehlelekileyo. Unkosikazi Portia Gandemiri yena uthole isicoco sokuba ngumuntu othandwa ngumphakathi walapha kweleMelika. Kulabanye abambalwa abaphiwe izicoco phansi kwesahluko se-Honorary Award. Ngimele iStudio 7 ngiseGaithersburg ngapha kweleMelika, igama lami nguChris Gande.
Ezemidlalo namhlanje amaqembu angene kuma quarter finals omncintiswano weChibuku Super Cup asexegiwe njalo. Iqembu leHighlanders lizanqikilana leHarare City. Amanye wona aminjani? Nansi intatheli zindaba yethu uJoseph Njanji.
Uhlelo lokudinga ukuba amaqembu azadlala njani kusigaba se-quarter final luqhutshwe namhla esikodlweni iHarare, njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Imidlalo yesigaba se-quarter final kumncintiswano weChibuku Super Cup yaqala ngomgqibelo mhla ziyisithupha kunyanga kaMfumfu, lapho iqembu leHighlanders lizavakatshela khona eleHarare City enkundleni yeRufaro, kuthi iqembu leChapungu lizadlala leCapes United enkundleni ye-Ascot. Ngensonto iqembu leDynamos lizadlala leHerentals enkundleni yeRufaro, kuthi eleTriangle lizanqikelana leMikroot ngaseGibo. Intathelo zindaba ezemidlalo uNeshim Kokwera uthi abaqoqi balomdlalo bamoshele labo abasekela umncintiswano ngemali ngokudlalisa iqembu eleHighlanders kanye leCapes United engekho ngekhaya.
Kube kungaba kuhle aluba bayenze esingayithi yi-seeding kumaqembu amakhulu, amaqembu anjengabo Capes United leqembu eleHighlanders, ukwenzela ukuthi abayibo abaninikeza imali yalenkezo bethole inzuzo ikakhulu ebasekeleni ababuya ngobuningi. Ikakhulu iqembu leHighlanders neqembu leCapes United nxa zidlala ngekhaya zithola abasekeli abaningi, okuzayenza umdlalo uchaze njalo ube mkhulu.
Kusenjalo iqembu leFC Platinum selikhokhela ngemiklomelo emihlanu phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba seCastellaga Premier Soccer League ngemva kokuba linqobele iDynamos ngethu kanyanga umgqibelo. Kwathi lelo elincintisana lalo elinkezi Platinum Stars lanqotshwa nge-1 kanyanga leBulawayo City ngosuku olufanayo. Limpumela ichiye iqembu leFC Platinum lilemiklomelo ngamashumi ayisithupha lanhlanu, kuthi elenkezi Platinum Stars lilemiklomelo ngamashumi ayisithupha. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu lenkezi uTondira Indiraya uthe na iqembu lakhe liseselalo ithuba lokuphakamisa inkezo njengoba kulemiklomelo elithumi lanhlanu ekhona izadlalelwa kwimidlalo yemihlanu eseleyo kusizini yalo nyaka. Ngaphansi kwengalane iqembu leDynamos lizithole selihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni wengalane, okutsho ukuba yilokhu ikhula ingozi yokuba lingazithola selidlala kusigaba sikaDivision 1 ngomnyaka ozayo. Lokhu ngemva kokuba iqembu leHada libe ngujikilobhanqa 1-1 leleZBC Kariba namhla esikodlweni iHarare. Emsileni kule qembu leJapan Mine lona lilemiklomelo elithumi lathiwam nembili, kuthi endaweni yesibili nxa usuka phansi kule qembu leBulawayo City lilemiklomelo elithumi lathiwam nemunye, ikanti endaweni yesithathu nxa usuka phansi kule qembu leMtare Rovers elilemiklomelo engamashumi amabili lambili, kube sokusithi eleDimbare lilemiklomelo engamashumi amathathu lanye. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Sifike maphethelweni ezindaba zekuseni, sihlobo esithandekayo kodwa singakehlukani, sikhangele ebezihamba phambili. Amabandla aphikisayo athi umbiko we-monetary policy oyethulwe ngusibalo okhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe izolo uveza sobala ukuthi uhulumende akalawo amaqhinga okuvuselela umnotho. Umansipala wakobulawayo uthi kulomuntu oyedwa osefile kuleli dolobho ocatshangelwa ukuthi ubulawe ngomkhuhlane we-cholera. Likumbule zihlobo ukubana zikhona eza kusihlwa ngo-half past seven. Okwamanje ngiyalivalelisa ngithi litshone kuhle. Igama nguntungamilinkomo.